Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwazo omuhle selamukela umsazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu. Latemfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ukutshengisela emigoqweni okumele kwenziwe kusasa yiko kuzavula iziphathamandla zikahulumende ingqondo ngokwenzakala elizweni.
Ukutshengisela emigoqweni kwesithi thina iphalamende bakile okokuthiwa i-street parliament kulapho esidibheyitha khona njengabantu. Siyakukhola ukuthi nxa uhulumende lendlela zokuzwa singakwenza lokho uhulumende sezawuqhawa kanti kuyinto leyiwathi inganiyalikhuhlukuluza yeningaba sikhulume.
Kulabanye abantu kwele Botswana abafuna ukuthi ibutho livimbe izizalwane zeZimbabwe ezingena elizweni leli okungekho emthethweni.
Ngendlela into eziningi khona abantu bazaqhubeka besiza kwele Botswana ngobuningi ukuzodinga ukungabaphilisa ngoba into ekhaya azimanga kahle kwakathesi.
Abesifazana abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBritani bathi amadoda avela kwele Zimbabwe kawananzi amakhosikazi abo.
Mina konje ngo-2015 ngahamba ngayathatha umuntu wami ekhaya sachada kungakapheli nje even 2 years ngemva komnyaka owodwa umuntu wayesemithisi lomunye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ukutshengisela emigoqweni efisa ukukwenza kusasa iyo yodwa indlela yokuthi uhulumende alalele izisebenzi. Inhlanganiso le ithi isakhuluma lamalunga ayo kulandela okwethulwe ngamapholisa athi akumelanga kutshengiselwe emigoqweni ngenxa yokuthi kungamemetheka umkhuhlane wesihudo osubulele abantu phose abafika amajumi amahlanu. Umnumzana Ambrose Sibindi omele inhlanganiso yeZCTU emathebeleleni lakwezinye indawo uthi ukutshengisela lokhu yikho phela inkundla yokwethulela uhulumende inhlupho ezibhekane lezisebenzi.
Ukutshengisela emgwaqweni kwesithi thina iphalamende bakile okokuthiwa i-street parliament kulapho esidibheyitha khona njengabantu. Siyakukhola ukuthi nxa uhulumende lendlela zokuzwa singakwenza lokho uhulumende sezawuqhawa kanti kuyinto leyiwathi inganiyalikhuhlukuluza yeningaba sikhulume. Ngezinye indlela sinxusa uhulumende ukuthi asidonsele kuleyo kuthiwa yi-dialogue ngoba ngakukhumbula uhlaziyo le-TNF separate negotiation forum engenisa uhulumende engenisa i-labour engenisa abakhathi. So sithi thi into leyi ingayithe ingakalethwa in public yaletha kuyenalani i-fora yadiscasa saba le input kodwa kwenziwanga. So ukutshengisela yikuthi sithi hayi bo lapha sesephalamende yesitaradeni kodwa sifisa ukuthi usibize usihloniphe sigqobisane lawe yinjongo yethu kulungisa uhlupho lolo.
Usibindi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa waguqula umthetho we-electronic money transfer tax engakhulumisananga lezisebenzi.
Indaba yokuthi ayi-$10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction athi ungakhangela abalwa kakhulu angasikwe nale-$10 abakhuluma ngayo. Ibona ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezingaziletha thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholder eqhathe kulezimbabwe. Bekukuhle ukuthi ngawo uminister layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into likuzayiletha ngenye indlela but khona ukuthi eZimbabwe sihlohlobo lokuthi labantu abangontando yayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe ukuthi ku-raise imali kubhadala izikweleti ezathathwayo kubo World Bank kuba-IMF kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweleti seZimbabwe yaze leyadliwa mbani siyathi nisebenza sibona isinceda ngalutho amakhampani avalwa usincedanga lutho abantu bayadibeka i-economy yafa so asayisinede lutho. Lo wadlaleyo mali sithi akube nguye ukhathela leyo mthelo ayibhadaleyo mali kungathiwa thina izisebenzi ezingakasibele ingxenye emdleni leyo mali ingasincedisanga sokuthi usobale sibhathe ezikwezi esingayingento esingazayo isibenefit iluhlobo lwenu.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uchamisakalani lokugudeka komnotho welizwe leZimbabwe njalo langomthelo wethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali.
Indaba elizele uPresident Chamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye. Okuqakathekile ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lobantu beZimbabwe, udaba lo-economy, udaba lokuthi lizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Chamisa ofanele enzeni kumenze lokuyana bayazi bazimotshela isikhathi ngoba iqiniso lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwose uzimeni kanje uPresident Chamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izano iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Kodwa ke umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla lezano PF uthi abaphikisayo yibo ababasela ukuthi kube lokuxabana elizweni leZimbabwe njalo kube lokukhukhudeka komnotho.
Izinto ezikhanyayo zathi azikalungiswa kahle. Kazidalwa yikuthi izano PF iwinile. Zidalwa yikuthi kunabanye abantu abavele basebenza kudala, besebenza ukubhidlisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balibhidlise. Madoda asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma uchago emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible. Uminister of Finance uMthuli Ncube ukhuluma ama-statements atshengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangane bami engafunda labo emakolishini. Abazi ngeze-finance, ngeze-economy. Bekhuluma ngokuthi hayi vele nxaso kuza ngathi kuza kusa. Kwandise kuba mnyama kakhulu. Kuthengisela ukuthi yonke into nxaso siza kuthi amhlophe kuba nobuhlungu obukhona. So khona kukukhona kasingagijimeni ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezibhunywa amakhanda. Kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela iZimbabwe abakhona. Lo Nkulunkulu esikhangele njalo.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema, umqondisi weConsumer Council of Zimbabwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane labantu ngokubahluphayo.
Ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye, likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu. Asifuni ukuthi amapolisi esiyafakayo anti kule lokhu into yethwa khona unintended impact. Uyabona ukuthi laba bazabe ku-unintended impact. Nama-consumer lakudala kade sebewomelwe. Kodwa sifuna ukuthi bahle bawomelwe kwakunjalo. At least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa. Kodwa okukhulu ngokokuthi thina sonke singamaZimbabwe. Sifuna ukuthi izinto zilungiswe ukuthi sonke ibe le good life. Amalanga alandelayo lama months alandelayo. Lokho okukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu. Abayithi khona yi-dialogue. Okwenzela ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke. Okungeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani, lokhu kuyenzelwani, kuzalungisani okwakusasa. Ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi.
Ibandla leZANU PF licabangela ukuthi abaphikisayo bakhulumisana leziphathamandla zakwamanye amazwe okwenza ukuthi kube lokuxozela eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoNtulikazi lapho iZANU PF eyanqoba khona. Abaphikisayo bathi ibandla leZANU PF kalikwazi ukubusa. Loba kunjalo uphuthi uthi kumele abantu bajabule ukuthi kukhona okunye okwenziwa nguhulumende okuzanceda uZulu.
Asibongeni ukuthi umgwaqo weHarare usiza kobulawa yi-journalization uyenziwa suzafika eselu. Asibongeni ukuthi imigwaqo esolusi usiya eThefunye usiya kobulawayo. So arisafeswa sungumgwaqo ohambekayo. Asibongeni ukuthi imigwaqo mine yeHarare sivalwa ama-potholes sokusebenzela. Asibongeni ukuthi imigwaqo yakithi ikakhulu owe-constituency yami mina ibulili mawesi osuka eplanto seyemayitengwe sibhizi sesiphofile ukuthi sokumele abantu babuye kusayithi izinto ziqala ukwenzakala. Akungekho lokhu baba. Hayi hayi, we are not going to be threatened by mere sadoz. Kasibeni ngamaZimbabweans sibambane sibe lo mbono omunye sisebenzelane ndawonye.
Akwaziwa ukuthi inhlanganiso ye-ZCTU izangena emigoqweni kumbe hatshi kusasa ikhonona ngomthelo omutsha ukubhidleka komnotho lokunye okufanayo. Umnumzana Samson Guma Moyo owebandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uthi sokumele basebenzise ibutho ukwenzela ukuthi kuvinjwe izizalwane zeZimbabwe ezingena elizweni leli ongekho emthethweni. Umoya uthi udaba lolu soludale ingxabano phakathi kwamazwe omabili. Into 3 izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe committee ebona ngezokusebenza kwenhlangothi zikahulumende eBotswana, ePublic Accounts Committee, iPAC, bathi amasotsha kumele ancedise ukwenqabela abangena ongekho emthethweni elizweni bevela eZimbabwe. Umnumzana Simon Kumamoyo ongumgcinihlalo wekomiti le njalo elilunga ledale lephalamende kubandla elibusayo leBotswana Democratic Party, iBDP, kade esenze le inkuthazo ngomhlangano owePAC oyenzwe eHabron ngomvulo. Umoyo ubuze akade emiswe phambi kwePAC ukhomanda webutho leBotswana umnumzana Placid Sekoko ukuthi ibutho leBotswana Defense Force, iBDF, alingeke laphathisana ekwenqabeleni ukuthi abeZimbabwe banyangeni eBotswana okungekho emthethweni. Umoyo uthi ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni kweleBotswana sakudale ukungezwani phakathi kwamazwe womabili. Ukhale kakhulu ngokuthi yena njengelunga ledali lephalamende emele ezinye isigaba ezincise emngceleni leZimbabwe usebone uqonga kwamacala adalwa abavela eZimbabwe beseqa umngcele. Umoyo uthi sesifikile isikhathi sokuthi ibutho liqinise imikhankaso yokubhodabhoda emngceleni weBotswana kanye leZimbabwe ukuze kulwisane lokungena kwabantu okungekho emthethweni. Uthi udubo ukuthi ucingo emngceleni phakathi kwamazwe omabili solwabhidlizwa okwenza ukuthi abantu bengene lula bevela eZimbabwe, njalo amasotsha awalindi okuqinileyo. Usihoko utshele umhlangano wePAC ukuthi bayazama ukulinda emngceleni kodwa inani labebutho liphansi ukuthi linqobe labo abangena elizweni okungekho emthethweni. AbeZimbabwe bona bathi noma eleBotswana lingaze lilwise kanjani kuzaba nzima ukumisa ukungena kwabantu ongekho emthethweni ngenxa yesimo esikhona eZimbabwe. Umnumzana Nkazi Mulo Dube khathesi uthi kunzima ngamandla eZimbabwe, ngakho abantu bazathululeka bengena kweleBotswana.
Ngendlela into eziningi khona abantu bazaqhubeka besiza kweleBotswana ngobuningi ukuzodinga ukungabaphilisa ngoba into ekhaya azimanga kahle kwakathesi.
Umnumzana Andreas Sibanda yena uthi abantu beZimbabwe kabazenzi ngokweqa umngcele befaka impilo zabo engozini kodwa benziwa ngumumo welizwe.
Akula muntu ongafuna ukweqa umngcele ehamba umango omude esenza ngabomu. Abantu are forced by umumo okhona ekhaya okuyiwo okumele ulungiswe.
Lo ngumbono njalo kamnumzana Dumisani Ncube othi abeZimbabwe sebephenduke inhlekisa emazweni angumakhelwane, konke okubi okwenzakalayo kufakwa phezu kwabo. Uthi leBotswana selikhathele ngokulwisana labangena elizweni ongekho emthethweni, njalo ukusetshenziswa kwamasotsha ukwenqabela lolu daba kungagcina kungakuhle.
Siyakwazi ukuthi amasotsha always armed, ngakho asikwazi ukuthi kungagcina ngani njengoba kuthiwa iqinise ama-patrol okulwisana labangena elizweni ngokungekho emthethweni.
Inombolo eBotswana zitshengisa ukuthi inani labeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni aliyehli, kulabafika phose inkulungwane eziyisithupha abangena ngompandula kuphela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHabron kweleBotswana.
Inhlanganiso yabalobi bezingwalo zesiNdebele iyabalobi bakithi ithi kayibuyeli emuva ngomkhakhaso wayo wokubhala izingwalo zesiNdebele eziningi ukuze kuvuselelwe umkhuba wokubala kulabo abakhuluma isiNdebele. UBenedict Nhlapo usithulela lolu daba.
Lengenye ingoma beziqhunzwa Johannesburg embuthanweni wamalunga enhlanganiso yabalobi bakithi ngesikhathi betshaya phansi ngentonga besithi ngeke bekele ukubhala izingwalo umfutho wokubala ungavuselelekanga wena Mandebeleni. Ngolumbuthano bekuzothulwa ugwalo lukamalubongwe Siqhoza Ndlovu, insizwa ethotshulwe yingwe ngo-1983 eGwambe eBulilima. USiqhoza ubhale ugwalo olunone impela ngolimi kungakhathalekile ukuthi yena wagcina nje uform 3. Lona ke lulonda udaba lomaphahla amabili akhula kufihliwe ukuthi ngamaphahla wagcina udaleka inkemenkeme yendaba.
Ugwalo lolu ngilubhalele wonke umuntu nje umthwakazi, ikakhulu abantu abadala ukuthi bangafihli ezinye izinto ngoba kule mpondo akufihleki emgodlini. Noma ungafihla noma yini ukwenze konke emhlabeni kwenza isiphetho iyaziveza.
Inhlanganiso yabalobi bakithi siyethula izingwalo ezilijumi lantathu ezilotshwe ngamalunga ngenjongo yokuthi wonke umuntu othanda ulimi lwesiNdebele athole ingwalo zokubala. Ilunga lali inhlanganiso uDelisane Maqhoba uthi njengenja bathe ngeke bakhoxe izandla besekela uLangato lwezokubala luJabalala, kanti labafuna ukubala isiNdebele sokuqobo bephakathi kwendlala enkulu yokusilela kwezingwalo.
Abalobi bakithi sisebenza nzima ngoba sifuna ukuvuselela ulimi. Siyazama ngazo zonke indlela ngoba isikhathi esiningi sikhulele ngaphandle kwelizwe lakithi. Ngakho ulimi luyatshabalala ngoba kakhulu sigcila kakhulu endimini zabanye. Manje sizama ukuthi siluvuselele lolu limi lakithi lungatshabalali.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga labalobi bakithi uLinet Ndlovu, yena uthi njengamalunga elihlanganiso balomthwalo wokusebenza gadalala ekulondolozeni ulimi lwesiNdebele.
Ngizimisele ukuthi ngivuselele ulimi, njalo iyangithabisa indlela abalobi bakithi abenza ngayo bevuselela ulimi lwethu osoluchithekile osoluqhubazisene lezinye izindlela. Kuthola ukuthi sihamba sitshontsha lapha lalapha sihlanganise emkhulumweni yethu.
USiqhoza yena olenkondlo eziningi azilobayo, kanti lezi ngwalo ziningi ezinye asasiphakathi kokuzipheka, uthi abasekela leli phupho labo lokulondoloza usiko lendimi ezijeneyo zakwaMthwakazi wafanele bazitholele ugwalo lwakhe lolu olunambitha okwamagama. Uthi bafisa ukuthi ingwalo ezilotshwe ngamalunga alenhlanganiso ngelinye ilanga zifundwe ngabafundi ezikolo. Nalesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimi sebelinde izulu lonyaka ngamehlo abomvu. Iningi labantu lithi kukhanya kuzaba lezulu elilutshwane lonyaka ngenxa yokukhudumala komkhathi elwandle okubizwa ngokuthi yi-El Nino. Isikhudumezi lesi senza ukuthi izulu linganingi emfanelo. Abalimi bakhala ngokuthi le mbolisi amahlanga kayikani kwezinye indawo. Kambe kuyini ongenziwa ngabalimi ababhekane lomkhathi ongelazulu? Ake sizwe amacebo esiwethulelwe ngingcwadi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu.
Abalimi esingela manzi, esingela madami, esingela mabholes, kuqakathekile ukuthi senze wonkana esithi yi-dry plant, planting. Silimi kathesi sihlanyele kwenzela ukuthi lapho elibuyela khona kuhle kumile, but silime izilimo lezi i-small grain, ibele lele esithi yisogama, le millet le esithi unyawuthi. Zalezi zilimo singazilima nge-dry planting, silime sihlanyela komile kuzasiza ngoba singalima futhi kade izulu lingekho. Into ekhona ukuthi nxa lisina izulu kuzabamba amanzi amaningi kakhulu. So kusho ukuthi whatever rain elinalo walelincane, ubumanzi buzakuba buningi nxa yokuthi kuvuleke bese kuvulile esimini lapha. Yabona into engitshoyo? So ama-farmers kuhle-ke alimi kathesi angameli ukuthi hayi sizalima izulu ngasihlanyeni yebo kunye yebo yi kodwa in the work of lokho esikuzwayo ukuthi El Niño lokho izulu lonyaka okhanya ngathi lizoba lutshwane so the earlier the lima besizi dry planting the better balakho ukuthola okungani this season yikho nokho engakucebisa ama-farmers kaninginingi njalo labana balamahlamvu kumbe abalamahlanga bangawalahli bawabeke ngoba balakho futhi ukuthi izulu lingana bawasebenzise esithi yingubo i-mulching liyani ngoba ukuthisa okuzabuya kuzasibhedela sibili okubuhlungu so nxa bezafaka ingubo bayenza ukuthi ubumanzi bube buningi ngesikhathi eside emhlabathini so khonokho kuyanceda kunganceda abalimi kakhulu sibili
ye kodwa abanye bayakhuluma sibuthi njengoba vele akuzange kumbe kube lo mfefezo so kulime kanjani ukuthi kwenze khona kokuthiwa i-dry planting kwenziwa njani
thina ngapha sikhala ngemisithi yokupandina bayakwazi abalimi ngenkomo selinxa ziqinile nxa inkomo ingaqinanga abazali kabasebenzisa ama-tractor la anikwa nguhulumente izigaba ngezigaba ngezigaba ngiyakwazi ukuthi anti bayatshaja yebo yini kabathenge nxa itholakala idizili bacele balinyelwe nxa ukuthi kabe nelisi kabagebhe amagodi kathesi lokhu esithi ngugatshopo i-conservation farming leyani bagebhe amagodi kathesi nakho futhi kwenzelani nxa izulu lina amagodi lana azabamba analawo amanzi amancane akhona okunye futhi abangakwenza abalimi ugebhe imigelo emasimini bayakhangela ukuthi indawo yabo yehlele ngaphi bese begebha across uwest lakho lokhuyana ukuthi nxa amanzi edeleza abe sebanjwe yimigelo liyana xa ebanjwe imigelo liyana kusho ukuthi isiphethi iza kuba khona ubumanzi buzaba buningi kulokuthi amanzi anethele emasimini abaleka aphumakanti asiwabambeni balimi amanzi amancane anganetha anytime
ye kodwa siyabona ukuthi nxa ungahlanyela kathesi ke inyamazana lenyoni akudli khonokho uyabe usukufake phansi
hayi antsho uyabugqibelile phela kade ube khonapho uyabugqibelile unyawuthi asuzudliwe ivele soyedliwe ngoba kuyabe kungaphansi komhlabathi khonokho okuzintanga khonokho akumini mangamanga nxa uvele kungela manzi wena wenzele ukuthi uhlale itshaya izulu kuphuthume kumile masinyane ubambe indima yakho isikhathi sinjani sesekhona
ye abangalamqubake phela kulalokho kuthiwa iwagwani kumbe kuthiwa kwini abakwaziyo
yehe la mahlamvu nalawo atholakala entabeni atholakala ngaphansi kwezihlahla asikhutheleni balimi singadlalisi khonokhuya sikudobhe sikubuthelele siye kuphoselela ngaphi emasimineni abanye asilawo umquba yini kodwa khonokho kuyasebenza uyakhumbula sisafunda esikolo kudala compost asiyo nto esikolweni kuphela la ngikhaya icompost yokuthi nje kade sivela kuselani tshani kodwa icompost ethi i-organic manure that's the way to go vele asiyisebenziseni amahlanga amahlamvu siyawubuthelela siyawubolisa sibuye futhi sikusebenzise kusasa
yes yakuza kakhulu ke okunye ke ungabacebisa khona kuyini Ndlovu
ya mina ngiyananzela futhi kaningi ukuthi khona kuba nzima nxa uwedwa ukugebha amadamu amancane emasimini kulomlimi engimaziyo engimbone endaweni okuthiwa kuseShanki eGwanda lapha ekuyizi la kwasigebhela idamu lakhe elincane emasimini bayit ekhangele futhi ini ukuwa komhlaba wakhe ukuthi ubhelezela ngathi wasegebha-ke but egebha ecetiswe ngabalimisi kuthi ayinxa ugebha idamu gebha so amanzi uba lawo throughout the year kusho ukuthi kathesi ngikhuluma ulo mumbu omilileyo ozadliwa ngesikhathi abanye beqalisa ukulima yabona ndaba yangikhona kusho ukuthi uyakwanisa ukulima i-crop across the year or throughout the year so khonokho futhi kuyasiza nxa abalimi bengabambisana balakho ukwenza amadamu anala ngike ngavakatshelayo kule South Africa endaweni okuthiwa kuse-Free State amadamu analawo amancancane maningi kuleyo ndawo abalimi bayasebenzisa uqobo bayabambisana bakwenze kuyababa amanzi amalutshwane kubambele inkomo kubuye futhi kubambele izilimi so abazali ngabamanyana ngoba nxa uwedwa kuba likhuni nemali azikho kodwa lingabuya lindawonye indimeni iba nkulu
umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokulima lokuthuthukisa umnotho kaZulu sixoxe laye ekoBulawayo
amakhosikazi aseZimbabwe ahlala kweleBrithani athi imizi yabo yachitheka ngendaba yokuthi omnyani babo bathanda izidwaba okumangalisayo Bathi abesilisa abadabuka kwele Zimbabwe banatha bengabutheli amanzi behluleke ukudinga lemsebenzi. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda exoxa labanye babo.
Imizi icitheka njengamanzi kwele Britane. Omama abaningi sebengomazakhela njalo bathi sebekhohliwe ngemendo. Bathi konke lokhu kwenziwa ngabesilisa abadabuka kwele Zimbabwe abangamachapha. Omunye walaba asabadabuka inhliziyo ngamadoda avele kwele Zimbabwe ngunkosazana Tholakele Nyoni. Othi abesilisa abahloniphi omama abavela ekhaya.
Obhuti laba bakithi laba bafuna eminye imihlobo. Bakulema ukuthi thina siyahlupha sinjani njani, sile pressure whatever. So ngabe bazitholele amakhiwa, bazitholele eminye imihlobo engasiyo abantu bakubo. Njalo okunye number 2, bazikholisela kakhulu bafuna utshwala number 1 phambili. Uhlale layo umnike wonke umthengele impahla, umnike ukudla, umnike le mali. Kodwa engaappreciate, asuke owakhe umsebenzi ube yikukhonjwa kuphela.
Unkosazana Nombulelo Ndlovu uthi yena ngeke aphinde abe le ndoda kumbe ayende ngesehlakalo esamehlelayo.
Thina osisi okwenza sigcina sesikhetha ukuhlala sodwa thina osisi bekhaya. Abantu laba abathembekanga bayasizwisa ubuhlungu. Mina kunje ngo-2015 ngahamba ngayathatha umuntu wami ekhaya. Sachada ngamlungisela amaphepha ukuthi sihlale sonke ngaphe UK. Kungakapheli nje even 2 years ngemva kweminyaka owodwa umuntu wayesemithisi lomunye. Mina sichadile ngamthatha ngemali yami ngamlungisela amaphepha usezomithisa omunye ngapha. Ngambiselisa ekhaya sowabuyela nje ekhaya. Kodwa hhayi okwakhathesi ukuzihlalela sibili ngingedwa hhayi kungcono.
Unkosazana Isabel Ngwenya usebenza ukuphathisana labomama abachithekelwe yimizi labafelweyo. Bekhathazwa ngumkhuhlane wengqondo.
Abantu sebefuna ukudlala kula muntu ozimiseleyo. Omama ibabakhombisa amadoda. Kanti amadoda alapha asejele ukuthi aphiwa imali ngabafazi. So wena nxa ungumuntu ovela ekhaya umelele ukuthi ubaba uza kupha imali. Ubijahani za kupha imali. Laba balapha kwamanye amazwe basebenthathe behambe laye kuma holidays. So kunzima ukuthi abantu ubone umuntu othembekileyo ozahlala laye.
Abesilisa abaningi bathi omama beZimbabwe abahlala eBritane bayadelela. Umnumzana Kemlilo uyakufakaza lokho.
Ikuthi abafazi bekhaya sometime baluhlupho kakhulu, ikakhulu laba abangani bathola imali ezithe xaxa. Abanye bafika lapha bebengonensi, mase bengonensi sebehola imali elingana le ndoda okanye sithi edlule indoda. Indoda singadonswa la ngempama nje endlini iyenziwe isiyelele, gcine sibachiya laba abafazi basekhaya sesihlala lalaba abasihlonipha. Phela indoda vele isizwa ukuba yindoda ma ihlonitshwa. Ma indoda ingasahlonitshwa endlini kambe isayindoda yani?
Indaba zokweyisana ngemali kwabathetheneyo, ukudelelana endlini, ukufohla kwabathandanayo bedinga uthando ngaphandle lobuzima bempilo kwele Britane kugcina ukubangela ukuchitheka kwemizi eminingi. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabona ke kulabantu abaningi ababhalayo ngodaba lolu olweBritane lapho kulaba mama abathi kungangcono bangasendi ngoba kuyabahlupha. Unqoba izita majoni Ntini uthi phela umuntu lo olitshele lokho umuntu wesifazane elitshela ngokwenziwa indoda yakhe. So indaba ephuthumayo lezo, hlala phansi udinga ezimqoka. Yes, awuzwa kakhulu uthi mani la uyaphendula uthi ye kunjalo mfowethu abe sithi kikiki ye. Yes, so siyabona ke ukuthi kunabantu balithanda kakhulu ke udaba lolu. Kodwa ke isikhathi phela sesingazani sesidliwa umangoye. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi ukutshengisela emigwaqweni okumele kwenziwe kusasa yikho kuzavula iziphathamandla zikahulumende ingqondo ngokwenzakala eZimbabwe. Kulabanye abantu kwele Botswana abathi ibutho sokumele livimbe abantu abavela eZimbabwe ukuthi bengangeni kulelo lizwe. Abesifazana abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Britane bathi amadoda avela eZimbabwe
kananzi amakhosikazi abo. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu wamanje asidibane ntambama ngo 7:30 p.m. Oliver Lesayo ngu Cape Town.